soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 25 Mbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
akufanelanga ukuthi abantu benza njalo, asingene ekhethweni ugqunye isibindi, hatshi ungene ekhethweni usuvele usufuna ukufaka izinto zokuthi bona nxa uzodlula usidani labona vele ngavela ngatsho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwa yikhomishini yezokhetho eZEC.
Echabalala abantu bephiwa sibili impuphu lo councilor la ube khona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaswelayo ngabanjani.
Abanye abazancintisa kukhetho lwakusasa abebandla lezanu PF betheswa icala lokuthenga amavoti ngokudla.
Sibhalise kusukela ngama-1985 lokhu sibhalisa sokuze kunamu yazi ukuthi isikhathi uyawuzihlola ukuthi kathansiyadingana empilweni.
Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengelakudla njalo bengagezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Citizens Coalition for Change lithi lanxa lilobufakazi bokuthi akuhambi kuhle kukhomishini yezokhetho bazangena nje kulolu khetho ngoba befuna ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukuthi balobufakazi obuningi bokuthi akuhambi kuhle kukhetho lwakusasa kodwa bathatha izifundo phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kodwa uMahere uthi bazakusa lolu daba emthethwandaba. Kunjalo nje izizalwane zeZimbabwe sezilinde ukuyavota kusasa ukugcwalisa izikhundla zamalunga edale lephalamende ezingamachumi amabili lasithoba minwembili 28 lezamakhansili ezedlula ikhulu 106 elizweni jikelele. Iningi lezikhundla lezi zaba khona kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance edale lephalamende lakukhansili libandla le-MDCT lisebenzisa umthetho wezokhetho ovumela lokhu. Osekwethuse abanye yikuphiwa ukudla okwenziwa ngabazancintisa bekubandla lezanu PF osekudale umbuzo othi asethengwa na amavoti ngokudla. Intatheli zindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu uyalandisa.
Isakhamuzi sika ward 21 egoqela iChabalala lesizinda unkosazana Lorraine Gumbo uthi ubone abantu bephiwa impuphu kugumbo uyakusola lokhu. Hayi ward 21 sizwabonile namuhla mathupha eChabalala abantu bephiwa sibili impuphu lo councilor la ube khona sibili kodwa isimanga akubizana bayakhethana sazi ukuthi kukhethwa banjani laba baphiwa ukuthi ngabanjani abaswelayo ngabanjani. Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Bekithemba Nhliziyo uthi uyakusola kakhulu ukuphiwa kwabantu ukudla ngesikhathi ukhetho soluseduze.
Hayi, ivote buying izwile nje abantu bekhuluma ngayo kodwa hayi mina ngibona kodwa vele into ekhona besiyazi thina njengezakhamuzi vele siyakwazi ukuthi ivote buying ikhona especially abantu especially yiyo vele jayele ngakhulu kwabantu sasibona benikwa impuphu kwilama grocery fertilizer konke nje. So into vele jayelekile le awuqali namuhla into esiyaziwe le ukuthi yenzakala. Uhlupho nje kuphela kumele ukuthi bona abanikwayo omele bezinanzelele ngoba yiwo abarojwayo abarojwa ivoti yabo ngokudla. So mbona ngani lohlupho olukhona kumele bona bazinanzelele bona abanika ukudla ngoba umuntu loyo abanika ukudla for 5 years elikholise sidla wena ulala uthiwa uluzuze unikeka one kuphela so hayi mbona ngani abavotayo kumele bazinanzelele kakhulu khonapho yibo abaluzayo
olwela amalungelo oluntu unkosazana Cora Ndebele uthi abathola ukudla abazi ukuthi iviki isiyaphela kuyabe sekuphelile usuthengise ivoti
sokufikile endlebeni zikazulu ubana ibandla lezanu PF 21 linikeza abantu impupho nama elections ekhona kusasa lokhu kusho ukuthi sokuthi ivote bayi okungavunyelwayo ngisho kodwa ke ungasenani nxa ibandla leli likwenza abantu ababekwazi ukubana impupho leyo uzayidla kusasa iviki isiyaphela usela mpupho ilizofuze lilungise isimo somnotho silungise sibe right ukudla lokho kuphiwa kwela ngelilodwa khozi kukusendawo abantu abaseyizithutha kudala abantu beqhilwa sosela kudala ke 1980 lamanje abantu bebeqhilwa kodwa abantu sebafunda sebekwazi ukubana manxa uthonga ngokudla kumbe imali uzayidla uyisebenzise kwela ngelilodwa kusasa yakungaselayo so abantu asambenise exercise i right yokuvota sivotele ibandla esilibona bayalizaletha umehluko empilweni zakhe sivotele amakhandidate esiwabona esiwaziyo esiwazibona zasebenzela umphakathi asiqhubekeni senze into eright sikwale lokhu osokusenziwa yenze zampf ukubana zithenge abantu
isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Ntando Ndlovu uthi sebekuzwile ukuba kulabantu abathenga ivoti okungekho emthethweni
sesikuzwile ukuthi kwezinye indawo kulokuzama ukuthi umthetho lutshontshwe ngokuthi badala abantu ngokuzama ukuthi kuthengwe ama-polling agency lokufakwa kwama-polling station endaweni ezisemaguswini thina sithi abantwana bezimbabwe kufuze bavunyelwe ukuthi bavotele abantu abafunayo ngendlela abafuna ngayo abazabamela edale lephalamende lakuma-councils wonke so sithi siyakugxeka lokho okwenzakalayo okuzama ukuthenga ivoti ngoba ngakukho emthethweni njalo futhi kwenziwa izikliwi ezingafundwa ngabantu abantu abezimbabwe kabavunyelwe ukuthi bayivota kusasa freely bengathengwanga ngemali njalo ama-polling agent angathengwanga ngemali uvotwe ngokuthula kwephuma i-outcome erepresenta izifiso zikazulu wezimbabwe
isisekelo sombuso welizwe asivumeli ukuthi abantu abazancintisa kukhetho bakhange abavoti ngokudla kumbe imali ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo ngimele iStudio 7 yibo Bulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ezithiyeneyo ezibona ngokuqutshwa kokhetho olukhululekileyo zikhuthaza ikhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuthi iqhube ukhetho olukhululekileyo kusasa ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhonona ngokungaphathwa ngemfanelo kwamabhokisi okuvota lendawo zokuvotela loba kunjalo uZulu uthi usemelele ukuvota lokubona impumela yokhetho lolu okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo
abakhuthaza ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo bakhokhela amalunga eZimbabwe Election Resource Center Zimbabwe Election Support Network Zimbabwe Christian Alliance labanye kulabo bandla aphikisayo athi ukhetho lolu soluphekaphekwa yizekhi endaweni ezijiyeneyo lapho kuthiwa kulabanye abaqhuba ukhetho lolu abatholakale bevota izolo bebodwa njalo kwafakwa indawo zokuvotela ezigabeni ezilabalandeli abaningi abebandla elibusayo izekhi ithi sahlolisisa konke lokhu okwethulwa ngamabandla akugqela elezi Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umfundisi useni sibanda umkhondisi wezimbabwe christian alliance uthi kuqakathekile kakhulu ukuba izekhi iqhube ukhetho ngemfanelo
lolu khetho olukhona olwama-by-elections luqakathekile kumuli lezakhamizi zonke zezimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe labantu liyabe lisiba khona njalo ukuthi bezikhethele inkokhelo abazifunayo ayikhona lezi ezibekwe ngama-political parties kuphela ngoba kwabizwa abanye abantu baxotshwa ngakho-ke kuyadingakala ukuthi izakhamizi abantu abehlukeneyo abezimbabwe bekwanise ukuthi bezikhethele inkokhelo abazifunayo
umnumzana Joseph Chuma okubandlele ZANU-PF uthi kulabantu abethula amanga aluhlaza tshoko enkundleni zokuxhumana ngokhetho lama by elections.
Abanye abantu sebesenza into lezo ezithola ngama mimic videos. So ngandla kubethaya iveki sikhipha ama ballot box, ama ballot box asebonakala emagangeni lento ezifana nalazo nalizo. Akufanelanga ukuthi ngabe abantu beza njalo. Asingene ekhethweni ugqoke isibindi, hathi ungene ekhethweni usivele usifuna ukufaka izinto ezokuthi bona nxa uzodlula usithi hani labona vele ngavela ngatsho kwasuka lapho kwalisa amaqada kwasala umsobho.
Uthuma uthi kumele abantu bevote ngobuningi babo.
Oqadekileyo yikuthi libona this time around ngiyafisa ukubana ngaba abantu bayavula amehlo ungabe ukuvotela nje ngoba yiphathi ethize njengalapa emadrobheni. Kodwa uvotele ukhangele umuntu wangona ongivotelayo ngoba khangele izinto ziyonakala ngenxa yekaliba yabantu esibafaka emahofisini lawa.
Umnumzana Janana Ngwenya ofisa ukuba ngukansela emganweni ezimele yedwa uthi ulakho unqoba kukhetho lolu. Uthi kuyayangisa kakhulu ukuba amanye amabandla abekhankasela ukuvotelwa nguZulu anika abantu ukudla okunjengempuphu, inkukhu, amabele kanye lemali.
Abananzelela ukuthi ukuba ngukansela, i-councillor comes from the resident, kayiphumi ku-political njengalokhu esesukubona. It's not right. U-councillor kufanele akhethwe ngabantu. Ukhansela kufanele abe ngumuntu wabantu, waziwa ngabantu, imbali yakhe lezenzo zakhe phakathi kwabantu. That might help the community ukuthi be lama better councillors.
Baningi abantu abalandela ukhetho lolu emadolobheni lemaphandleni. Umnumzana Trimo Mpofu ohlala eBulilima West ngomunye wabo.
Namhlanje nje kule ngithole imibiko ethize ethi babhizi bazama ukupholisa izimpuphu endaweni ezifana lakubo Gwanda. Yiyo into esikhulu engiyisayo ebantwini ukuthi abantu bakabuthathele ukudla bazilele. Yebo engabile indaba but evotini eboxini bazobe sebeyabe usuwedwa abantu bekwazi ukuthi bavotelane abantu bavotele ikusasa ungavoteli impuphu ngoba thina sifuna ukuya solution epermanent ayikhona isolution yelanga elilodwa ukuthi uzakudla impuphu okwanamhla kuphela ulalo suthi kusasa ungovuka ungakwazi ukuthi uyadlanda abantwana sifuna ukuya le permanent solution eza make sure ukuthi umuntu uyazithilela ekwanisa ukuzisebenzela ezidele izinto zakhe esurvivor kanjalo njengemzini wakhe lemuli yakhe siya phambili.
Omunye wakhe umnumzana Blessing Dumane uyakhala ngendlela ukhetho lolu oluqhutshwa ngayo.
Sifisa wonke nje luhambe kakuhle plus vele ku-obvious ukuthi vele abantu bafuna i-Elo Nation yinto abayidingayo kuphela akukho kunye. Simangala nje khonoko nje okwekhwekhwe sokuvele ukuthi bafaka ebhesini ekuthotsha khona abantu i-polling station.
Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi seGwarayi eLupane esabelweni seMatabeleland North laye uyalulandela ukhetho lolu.
Sikhangelele ukuthi lolu khetho lube ngumhlahlandlela wokhetho oluzayo olwakumnyaka ozayo. Yikho lapho esizabona khona ukuthi mhlawumbe kulotshintsho olungabe selwenzakele. Sikhangelele khona ukuthi kuzabe kule ndlela ezikhona ezizabe zisenqabela izinto ezinjenge-rigging, ukutshaywa kwabantu lokunye nje. Kodwa ke ngokubona kwami njengenjayelo ibandla leli libusayo leZANU-PF angiboni ukuthi lizayenelisa ukuthi liyenelisa ukuthi ligcine ukuthula bekhangelela ukuthi nxa ukhetho lolu lungaphumelela ikakhulu ibandla leli liphikisayo ele-CCC lingawina kuzabe kuyindlela yokuthi sekuzatshengisa ukuthi lalo lizabe lizanqotshwa kumnyaka ozayo.
Kusasa kuvotelwa amakansila labazamela izigaba ezijeneyo edale lephalamende. Kulandela ukuxothiswa kwabamele izindawo lezi libandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. I-ZEC-ET asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lolu ngoba sebelungise zonke indawo zokuvotela. Unkosazana Linda Masarira okhokhela elinye ibandla eliphikisayo obecele ukuba umthethwandaba uhlolisise indlela ukhetho oqhutshwa ngayo uthi i-High Court iluphosele kathana udaba lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Aguilera.
Russia abhombe indawo yokubuka amabhayisikopo edolobheni leMariupol kwele Ukraine lapho kade kucatshe abantu abedlula inkulungwane kwafa abedlula amakhulu amathathu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Joe Biden weleMelika esePoland, ilizwe elingumakhelwane leUkraine, lapho akhulumisane lamabutho akweleMelika ewakhuthaza ukuhlala ezilungiselele ngoba eliRussia lilakho ukuhlasela amazwe angumakhelwane. UBiden izolo utshele umanyano weNATO ukuthi kumele uxotshe eliRussia ngokuhlasela eleUkraine elikwenzileyo. Ngokuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Raphael Mthombeni.
Baba kanti mbuzweni wakho eyibona ngathi le ayisoziphele isizathu engibona iRussia zabona ngathi yehluleka angathi uyayiya ngibonakale isehluleka ngumlozitha Ukraine angithi kathesi nxa sekuyiphungula asinadorobho leliyani lekhaya sebephungula ibhula bangabona inyoni sebebona umangoye bona lokhu sekuphongba ibhula angithi sekusenza engxa yebabndivatye bathi bachaye elinye so umhlaba ukhanibankhani uyakhangela ukuthi kufa abantu bangakanani hamba kuthi so sekungathi sokuziba sekungathi sokuyanzele sebetshayelana sokuchayela okungelamali so angithi sekungenza uphuthi abesecabanga kahle ngisebenzise sikhathi ngathi sozegwagwagwa zaleli lamatanka la awas manje khonokho lakho futhi kuzaphinda kungakufaka ekhone kuzazizakhali echayana echayelana so ngibona ngathi sokuzabakuzakubeka engxenye kunjeyana kuzakala okunye owale nyaka enezizayo akwenzakalanga olumasa phandle ukuthi uyilani ayikufanana lokuthi umntwana nxa elahlko umfana uyalaya esendrap dolobho tshayeni drop aze athune emyonke kodwa-ke kufanele ukuthi ungamthaphela umntwana tshaye ubona sumtshayisezi ngoba lapha vele i-Ukraine tshayelwa ukuthi nelana
nxa wena ukhangele imizamo kamongameli Joe Biden siyabona uthi yena usefakele izijeziso zenotho amalunga lele parlamente akwele Russia lokunye okunjalo kuyaphathisa yini njalo ngokubona kwakho ngabe ayisuye umongameli kulomunye umongameli ubona ungani ubeza phatha lolu daba ngcono na
embuzweni wakwesibili sekufakwa ama-sanction kulabo abame-parlamente wona ama-sanction kahle kahle awabonakali masinyama kwenza kodwa-ke eqinisweni kuthi ama-sanction ajayele ukuthi ahlwe kunabo abakholisa abayiba abanimali nxa bele mali bengisebenzisa yakhohlele yakho kwenza ukuthi bakhali ngoba nxa bebengikhali bekungazoze kubola-ke amasanki nxa bewafakele kuthi kuqakethi kuyaba kathi senza lokhu abasekukwenza imali yabo kathi senza lokhu ayisekukwenza lokhu so-ke bona abale mali bayawezwa thina esingela mali ayakulala bansiyabe latshayelwa khona besoke ke bona ngathi kuzacindezela sibize engxenye khona ngale kube kunakungela ongowena ezingelamali ngoba nxa sekungaselazi thina kuselazithiwe zitolo sekungaphi into sezidura sezisiya khona kuzakwenza engxenye kubonakale zokulama-pocket emvukela ngale ukuthi kungabe uBiden engasomongameli lo munye engabe uyiphethe njani lapho angazi kodwa bengibona ngathi yena thethe ubukhokheli bomhlaba ikakhulu kuyona le na-group le rich le povkhan uzikhokhele zibona ngathi uzikhele kanti-ke njalo aluba ngabe bengupresident wethu loba nomdala engxenye ngabe lempi ye-Ukraine angithi bezabesekela yonke into ekunyongelathi jimaki ngathi mana ameatyeqa etsoke-ke lapho ngibona ngathi uyibamkeke angihloli yikho ukubona kwami babakani
umnumzana Raphael Mthombeni yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Amalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa ukuthi bayithole sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi.
Iningi labalwa impi yenkululeko abaxoxela umsakazi weStudio 7 bathi bafike edolobheni leGwanda ngesonto njalo lokhu bengakabuyela emakhaya abo ngenxa yokuqobozela ukhona endaweni yeGwanda District Club lapho lolu hlelo lokubhalisa oluqhutshwa khona. Iningi lithi selinuka phu ngenxa yokungagezi ukanti njalo liphethwe indlala futhi labo abanatha amaphilisi e-BP bakhala ngokuthi sephelile. Unkosikazi Nomalanga Ncube Matobo ngomunye walabo abafike ngesonto uDlamalahle.
Sizizima sizidlalela emakhaya ethu, ngabe kade singabizwanga ukuthi singayesihlangane lakho konke lokhu okwenzakalayo. Abanye babuya njenganamuhla umangabe ekhona ntambama kusasa sehambi. Wena uqethe iviki ulapho, asikwazi isizathu esenza lokhu ukuthi kuyini. Kuvethwa abanjani, kushiwa abanjani, akuzwakali lutho ngamafomu. Sibuza kubani ngoba siyahlukuluzwa. Abantu basukuluzekile besiye empini. Lanamhlanje ngeke sizitshenge ukuthi siright ngoba lokho siphakathi kokuhlukuluzwa.
Omunye walabo eqophe labo nguThembelani Moyo.
Sinti sifikile ngesonto, amafomethi akabizwa, asigezi, kodwa ukudlayo sidingele ngale hofisi nezane ukuthi esekudla ntambama leshiyesiya naye. Kodwa ukugeza la mathoyilethi kuyahlupha, le ndlala sisela mali yokuthi noma usidla ngale kuncane. Amafomu asiwabone, ifomu yematopo kayibizwa njengamafomu amanye. Khona bebiza izolo, babiza amalutshwana, bayekela bathi bazabiza namhla. Nanku sokuze kunje singaboni. La ma-transport siyahamba ngani lezulu nani.
Unkosikazi Olesiya Ndlovu, kodwa ephelelwe ngamaphilisi akhe BP ngoba ebuye esithi uzaphangisa ukuphenduka.
Sesiyidlile imali kade silayo, mina nginatha amaphilisi angifelayo. So sokunzima nxa ngisuka lapha ngingahlala insuku sengingasanatha amaphilisi lawo. Aso maphilisi engiwathenge esitolo ngiwathatha ekliniki. So mina ke ngibuyele amaphilisi angu-5 asephelile, angisakwazi ukuthi ngithini. Ibizo kalibizwa ngeke ngiphenduke futhi ngihambe ngingarejistari. Mina ngilanje khonokho, so yiluhlupho mnini lapho.
Unkosikazi Philisiwe Ndlovu uthi abanye sebeze begula belinde ukubhalisa.
Sifike ngokwesonto lapha, esikuthathe omunye wethu waqala ukugula umakhelwana wami. Sesifake sihambe lomuntu ogulayo, manje sesididekile sakwazi senzela. Hayi sihleli nje khonapha ekathulini lolo. So kahle sesifake sihambe lesigulane, sikhona nasena lapha sesibile manje asikwazi ukuthi senzeni ngoba sizwe kuthiwa ifomu le enye filwa manje ayisebenzi. Ukuthi kuze kube right ke senze njani khonapha.
Umnumzana Osinfanda oyilonki uthi kuyafika isikhathi sokuthi azisole ngenethelo lokuya empini ngoba bengaphathwanga kakuhle.
Sibhalise kusukela ngama-1985 lokhu sibhalisa sokuze kunamuntu. Uyazi kwesikhathi uyawuzisola ukuthi kathi ngasiyadingana empini. Ngazihlalela ngafunda kumbe ngayenza something ngangcono kakhulu ngoba bona besabajiya lapha sithi thina siyakhulula ilizwe. Into enginanzelayo ukuthi yibo kathi esasebesibusa, yibo ukuthi abasintshontshelayo, yibo ukuthi abaluthayo.
Uhlelo lokubhalisa abalwela impi yenkululeko kanye labancedisayo luphinde lwaphazamiswa yokuna kwezulu lamhlanje okuthi ukuthi iningi lisazolala ezisaladeni zedolobho leGwanda ngendlala. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Kwabanjwa igciwane le-coronavirus abangama-200,273. Lolu gatsha lubika njalo ukuba kulabantu abedlula 115,008 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela. Osekwenze ukuthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bedlule izigidi ezine 4.7 million. Namhlanje sixoxa ngamalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluzenziwa kusasa ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele-Ethiopia Ethiopia usevumelane nabahlamuki besigaba seTigray ukuthi bamise impi kancane ukuze abaphathisa ngokudla benelise ukufinyelela izigidi zabantu eseziphila nzima. Sayicala lokusebenzelana nele Russia. Woza Woza Friday. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu le rumba elidabuka eTsholotsho. Ele Elephant Hits and Joa Stars liphethe idlalade lalo elitsha. Untungameli Nkomo Studio 7 uyalandisa.
Qembu licula liwele South Africa njalo idlalate lalo leli lilengoma ezisithupha isihloko salo sithi unyawo lukafutu. Nangu umholi weqembu
angicingelele kubalaleli berumba music labalandeli ngu Albert Ndlovu okhulumayo umholi we Elephant Hits and Joa Stars okuyiqembu elisungulwa endaweni yaseTsholotsho esigabeni saseJoa. Leli kulisigile tu elesithathu.
Ingoma ezikuleli dlalade sivalisa ethi ngiyasola amanzi uphumephi unyawo lukafutu lizikhaleleni lina kanye lethi zihlobo zenkosi. Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Basithola kulezi namba 084 66 80 100, enye futhi 061 314 2712, enye esithathu njalo 064 390 2458.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Kubalandeli ngithanda ukubonga kakhulu kubo bonke abasisapotayo kulawa ama-CDs wethu amabili, ama-album amabili asemuva, isithi Mina Nanto njalo elinye i-album esesiliqophile. Sicela i-support, sicela lithenge ama-original CDs hayi ama-fake.
Uphuma ke enkundleni u-Albert Ndlovu leqembu lakhe le-Elephant Hits and Joa Stars ngale.
Isikhathi asivumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizangena kukhetho lwakusasa likhonona ngengxaki ezimbalwa ezibangelwe yi-Commission yezokhetho eze. Abalwa impi yenkululeko abangatholanga imali eyaphiwa abanye babo asebebhalisa kutsha bathi sebelensuku belala egcekeni eGwanda bengela kudla njalo bengagezi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.